indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 10 Mabasa 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Sinxusane singosomabhizimisi, sinxusane lamadokotela, amanesi, abezisonto, labaseduzane, abaphande kwelizwe, kodwa belezihlobo lapha kobulawayo, abake bahlala kobulawayo, abanakakela ukuthi ubulawayo uphila kanjani.
Ubulawayo namhlanje usungule uhlelo lesihloko esithi I am for Bulawayo fighting COVID-19. Esibhedlela se-Epsilon emzameni yokudinga imali lempahla engasetshenziswa ekulwiseni leli gciwane.
Bengenza ama-single, bengakaze ngirelease i-album, bengenza ama-single tracks kuphela. Ngize ngayenza i-album last year, iyo leka 2019 eyaphuma, esihloko sendaba sithi badala kuhleko sentegweni.
Uhlelo Woza Fight namhlanje sihamba lomculi we-Zim Dancehall osacathulayo. Umjazo fireman yenani lasebefunyane lelegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidi lengxenye 1,622,167. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubulawayo namhlanje usungule uhlelo lesihloko esithi I am for Bulawayo fighting COVID-19 esibhedlela se-Epsilon emizameni yokudinga imali lempahla ezasetshenziswa ekulwiseni igciwane leli emhlubulweni weMandebeleni ngemva kokuthatha komphefumulo womuntu oyedwa kuleli dolobho. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bakobulawayo abamabandla okholo, izikhwicamfundo, abezempilakahle lozulu jikelele bebethe gwaqa esibhedlela se-Ekusileni besungula uhlelo lokuzama ukuhlanganisa imali lempahla ehlukeneyo abazayisebenzisa ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eMandebeleni. Umgcini sihlalo we-IM4 Bulawayo, uMnumzana Busisa Moyo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Thina ngabe singabe I am Bulawayo fighting COVID-19. Sinxusane siziqhuku ezijiyeneyo kodwa sikhangele injongo nye. Sikhangele ukusebenza mayelana ngengculaza le ethe yaphatha umhlaba jikelele ye-COVID-19. Sinxusane singosomabhizimisi, sinxusane lamadokotela, amanesi, abezisonto, labanye nje abakhona kobulawayo, labaseduzane, abaphande kwelizwe, kodwa belezihlobo lapha kobulawayo, abake bahlala kobulawayo, abanakakela ukuthi ubulawayo uphila kanjani. Ukuthi sivimbe, sincedisane njalo ukulwisana lengculaza le COVID-19. Yikho esikusebenzayo siyanxusa uzulu wonke ukuthi masisebenze ndawonye njengobulawayo omuhle. Sincedisane nini? Amadokotela yiwo amaqhawe yethu kuleyi impi, amanesi ethu, labanye nje abasebenza kwezokuphila kahle le health sector, yibo esibakhangele ukuthi bazasihambela phambili. Okwakathesi nxa sisebenza silalela bona ukuthi kuyini okudingakalayo ukuthi sivimbe lowo umkhuhlane obangelwa yi-COVID-19. Ukuthi kudingakala imbheda na, kudingakala ama-mask la okugqoka, ama-gloves lokunye okuthiyeneyo, ukuthi sibancedise, sikhuthazane lalaba abaphandle abayenelisayo ukuthola ezinye izinto esingasazitholi lapha eZimbabwe. Sincedisane ukuthi izinto lezo zibuye, ukuthi nxa sesilwisana lawo umkhuhlane lo obangelwa yi-COVID-19 sibe lakho konke okudingakalayo. Siyabonga.
Umfundisi uSensi Banda oyingxenye yale inhlanganiso emele amakholwa uthi kuyisitshengiselo sokuba abantu bebambene bazanqoba.
Ukuqaliswa namhlanje komsebenzi
obekwe ngabantu bakobulawayo okulwisana logcuvane lo COVID 99 luqhakathekile njalo lokuthi namhlobo umsebenzi usungulwe wonke umuntu ekhona ebulenjini abane njalo bekhona ekusileni esibhedlela kuyisithengiselo njalo lesifunakaliso sokuthi abantu bakobulawayo abakhona lapha edrobheni labangaphandle kwelizwe nxa behlanganisa ingqondo zabo bahlangana bonke bengakhangela ukuthi lo muntu uvela kuliphi ibandla kumbe lo muntu ngumhlobo uphi kodwa behlanganisa ukuthi balisana lento eyodwa bayakwanisa ukunqoba njalo lokuphumelela ngakho kuyathokozisa kakhulu ukuthi namhlanje lomsebenzi susunguliwe njalo sikhangelela ukuthi sona isibhedlela esekusileni siyophakama laso siqalisa ukusebenza silwisana lalomkhuhlane osuhlasele isizwe sonke njalo ke into ethokozisayo ukuthi lomsebenzi kawukhangelanga kuphela esibhedlela kodwa ukhangelela ngaphandle ukuthi banenge abantu abazabulawa yindlala ngenxa yokuthi bengasakwanisa ukuya emsebenzini lalaba bedobha-dobha ngokuthengisa base behlezi ngkhaya ngakho kuyadingakala ukudla kungena ezindlini kuncediswa abantu kwenzela ukuthi abantwana labadala bekwanisa ukuthola ukudla okokuthi bengagcini bebulawa yindlala bengabulawa ngalo mkhuhlane
emandebeleni akukabi lesibhedlela sokonga abantu abafunyanwa belegcikwane le-COVID-19 kumbe ukuhlolwa ukuba balalo loba hatshi ugatsha lukahulumende lwezempilakahle selwethule umbiko oveza ukuba undoda owabulawa yi-COVID-19 kobulawayo ngomgqibelo obhubhele esibhedlela seMathadei ulwazi lokuthi ulomkhuhlane we-coronavirus lutholakale esevele esetshonile kanjalo kufunyenwe ukuthi wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa abakhangelelwe ukuhlolwa ukuba abathelelwanga na leli gcikwane lapho abehlala khona eqala ukugula sekuvinjiwe akula muntu ophumayo longenayo ngaphandle kwabezempilakahle sebekuquarantine izisebenzi ezilichumi lantathu zeMathadei ezazimonga lazo sezivalelwe undoda lo ubikwa ebeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasifica mnemunye igama lakhe alikaziswa umphakathi kodwa isidumbu sakhe sibikwa sesichisiwe kulandelwa imithetho yokubeka labo bantu ababulawa yi-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Linda Sibanda usola ukuphunyiswa egcekeni kolwazi oluphathelane lale imfa yakuqala kuleli dolobho.
Indaba kababa lo obhubhileyo okuthiwa kade lo mkhuhlane we-COVID-19 ngiyibona ngani yindaba embisibili ngoba kubuhlungu ebantwini abahlali kwakobulawayo even abezimbabwe nje jikelele ngoba into kade kumele yenzakale yikuthi wonke umuntu ayaziswe ukuba ubaba yena lo ngubani khona abantu bazaphumela egcekeni bazifezi bathestwe
ezimbabwe lumkhuhlane usuthethe imiphefumulo yabantu besilisa abathathu loba nje emandebeleni kungela sibhedlela esilakho ukonga kumbe ukuhlola igcikwane le-COVID-19 kusenjalo ikhansile yedolobho lakobulawayo isingene kulanga lesithathu lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus ngimele istudio 7 ngikobulawayo ekusileni hospital ngingu-Anastasia Ndlovu
izifundi zemakolitshini ezenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU zamukele ngenjabulo uhlelo lokuqhuba izifundo zisebenzisa indlela zemishina yakulezi nsuku ezebulenjini kodwa zicela uhulumende ukubana ancede zitholiswe usizo lokwehlisa indleko zokwenza lezi zifundo ebulenjini. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana behlale ezindlini emizameni yokuvikela ukuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 uhlelo lwe-lockdown, izifundizo ezithwele nzima ngoba zingasenelisi ukuqhubeka ngezifundo. Izikolo zebanga laphansi zisavaliwe kungazakali ukuba sizavulwa nini, kodwa abezikolo zebanga laphezulu baphiwa ithuba lokufunda kusetshenziswa ubulembu be-internet, i-e-learning. Kodwa abezinasu bakhala ngokuthi lanxa izifundo zebulenjini ziluncedo, uDube ukuthi ayisizo zonke ezizakwanelisa indleko yokuya ebulenjini kakhulu ezisemaphandleni ezikhathana lamadolobho. Okugcizelwe ngumkhokeleli wezinaso umnumzana Dakutswa ngathi wore.
Siyathaba ngalokhu, kodwa kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi izifundi eZimbabwe ziphanjaniswa yisimo somnotho okwenza i-intanethi ithole ngabalutshwane. Lokho akuvumelani lesekelo sombuso welizwe. Amakhampani aweze ukukhulumisa ngabe ayangenela kube le data labantu isikolo sele e-learning.
Umsekeli wakhe unkosazana Talent Madaba laye uthi abazali abanengi bebengalungelanga ukuvala kwezikolo, kungakho bathwele nzima ukubhadalela indleko yokuya ebulenjini. Esinye sezifundi zekolishini uNtokozo Mpala uthi inhlupho abahlangana lazo zinengi, ikakhulu ukuhlawulela indleko yalolu hlelo.
Sonke safisa ukuthi njengabantwana beZimbabwe sifunde ngesikhathi lese-lockdown, kodwa ama-challenges esihlangana lawo ukuthi ayisuye wonke umntwana oza afford ukuthenga ama-data bundles ngoba adura lezi nsuku. Ayisuye wonke umntwana olefoni ole-smartphone ukuthi uzakwanisa ukuthi la engene ku-intanethi efenze i-learning labanye abantwana.
Uthi njalo laba ababalisi ayisibo bonke abalayo imitshina yokuthi baqhube izifundo bengekhaya.
And enye into ekhona futhi ukuthi ama-lecturer, ayisiwo wonke ama-lecturer a-serious ngento lezi e-learning. Amanye ama-lecturer awakwazi vele lokuthi kuhamba njani, abakwazi lokuthi bazaqalisela ngaphi.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Amon Murira yehlule, kodwa kumaviki adluleyo uhulumende wethule imbiko ethi abenza izifundo zamakolishi kumele basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuqhubeka ngezifundo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Amos Murira yehlule, kodwa kumaviki adluleyo uhulumende wethule umbiko othi abenza izifundo zemakolishini kumele basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuqhubeka ngezifundo. Kusenjalo, namhlanje eZimbabwe lingene kulanga lesithumi lambili abantu besezindlini phansi kweziqondiso zikahulumende zohlelo lwakhe lokuvikela ukuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 olwe-lockdown. Abantu abaningi bathi ngabakubonayo kusenzakala elizweni, i-lockdown le ilakho ukuqheliswa amalanga njengalokho okwenzakale kwele South Africa. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inani laselifunyelele legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidi lengxenye 1,622,167. IMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amahlanu 467,182. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezingamashumi phose alikhulu 97,264 asebebulewe ngolomkhuhlane. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lambili 11,943 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. I-South Africa iyakhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli esebefika inkulungwane phose ezimbili 1,934, lilandelwa ngele-Algeria elilenkulungwane edlula kancane eyodwa lingxenye 1,666. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula kancane ayisithupha 608 ezwekazi le-Afrika. Kunjalo nje eZimbabwe lingene kulanga lesithumi lanye lokulandelwa kweziqondiso zohlelo lukahulumende olwe-lockdown lwamaviki amathathu. Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube wethule inkuthazo yakhe yokulandelwa kwalezi ziqondiso.
Liqiniso ukuthi kulo muntu othonileyo owakoBulawayo, kanjalo sisalindele nje ukuzwisisa ngalokhu langalokhuyana asikakuzwa kuhle, kodwa kube se eMaterday. Thanda ukuthi ngithi silusizi ngalokho okwenzakeleyo kumuli, silusizi ngalokho okwenzakeleyo ebantwini bakoBulawayo ngobube ingxenye yethu, silusizi kusibhedlela sethu esemathadei ngalokho okwenzakeleyo. Esikuloyisayo ikuthi abantu benanzelela ukuthi nxa kuthiwa into liyathelelwana, esicela sithathe ukucetshiswa ngumongameli ukuthi abantu kabahlale ngemakhaya, ngoba uyabungakwazi ukuthi uhlangana lobani, uyabungakwazi ukuthi ubani ulani nxa umkhangele, ngenxa yokuthi mhlawumbe ngelihlo lenyama akula lutho ongalubona, kodwa kanti uyabusondele wabambana weyama emntwini katulakho, ubusukuthwala ubuye lakho emzini wakho, ubusukuthwala ubuye lakho ngakini, ubusukuthwala uhambe lakho ebanganini, ukuthwala ukuhambe lakho emsebenzini. Kungakho sithanda ukuthi sicebise kakhulu ukuthi asithatheni ukucetshiswa ngumongameli, ukucetshiswa ngabe healthy, ukuthi sihlale ngemakhaya mhlawumbe ulaka lolu olomkhuhlanelo lungedlula, sisinde kikho lokhu okukhanya sokuqeda abantu. Bengicela ke njengomeli wenu lapha kuprovinsi yakobulawayo ukuthi asinanzeleleni, siyekele ukube sisiyalelale, asihlaleni phansi. Yebo ye kulokudinga impuphu, nxa sithe sayizwa emalayinini wonalana, umuntu emekhatshana ungathintani vele lomunye, lingaqali ukuthintana. Kuyikucebisa kwabazempilo, kuyikucebisa kobukhokheli ukuthi kasikunanzeleleni lokho, singalimali. Ngiyabonga.
Lowo unkosikazi Judith Ncube, usibalukhulu wedolobho lakobulawayo, kunkuthazo yakhe ngomkhuhlane we-coronavirus.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane, lilo Mike Hove. Umfanekiso wevideo othethwe ngabezindaba abe-Associated Press izolo kubonakale izisebenzi ezigebha amathuna edolobheni le-Hart Island e-New York, okungcwaba ababulelwe ngumkhuhlane we-coronavirus abangathathwanga yizihlobo ukuze kwehliswe inani lezidumbu ezigcinwe kumamochari ngalesi sikhathi sodubo lokuhlaselwa kakubi kwe-New York yi-COVID-19. Umongameli Salva Kiir South Sudan wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo phezu komkhuhlane owe-coronavirus, egcizelela ukuthi ngempela sokufunyenywe abantu abathathu bakuqala kulelo lizwe abalegciwane le-coronavirus. Usomabhizimusi odumileyo wakwele Nigeria, umnumzana Aliko Dangote, ubikwa eyakhe isibhedlela esinemibhede engamakhulu amahlanu 500 lapho okungongiwa khona abalomkhuhlane owe-coronavirus edolobheni le-Kano lapho azalelwa khona. Sizigqiba ke lapha esivela kwamanye amazwe, lilami uMaikobe.
Izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa sizethule ukukhathazeka okukhulu ngokwanda kwamathuba ukulahlekelwa yimisebenzi ngemva kohlelo lwe-lockdown osolengezelelwe ngamanye amaviki amabili amankampani evaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Sekuphela amaviki amabili amankampani amaningi evalwe ngqi, iningi lezizalwane zeZimbabwe zivalelwe ezindlini kwele-South Africa ngenxa ye-coronavirus. Sekulokhu sabela ukuthi kuyathi kuphela iningi selahlekelwe imisebenzi. Izizalwane zeZimbabwe, umnumzana Greatman Mkhwebu, ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziqale ukukhanda amanye amacebo ukuziphilisa ngaphandle kokuqatshwa. Futhi isikhathi sokwesaba ukuhlekwa sesedlule.
Ngiyathanda nje ukuba nguthekwane ngiye lapha emadampini okulahlwa khona izinto lezinye nje ezilahlwa ngabelungu, ingaba insimbi, planka, iziqephu zamathayilo kunye nje engibona ngikuthandile, bese ngikuvusela mhlambe ngokukhalipha okuthile kube kutsha. Yinto nje engiyenza sonke lesikhathi, mhla uphelwe umsebenzi wazi ukuthi ngezandla zami lezi ngaphila musa.
Umnumzana Mokhetsi Nkomo uthi sekusegcekeni ukuthi vele amanye amakampani azahlafadalale ngemva kwalezi nsuku evaliwe.
Ama-companies zamaningi azabe engayenzanga mali, okungasenza sithole futhi abanye abantu abaningi bakithi bephelelwa imisebenzi ngoba ama-companies mbo okanye abelungu bengelamali zokubabhadala. Abantwana ekhaya ma ungaholanga abalakudla, wena olamali erenti khona la eGoli.
Umnumzana Richard Moyo uthi yena vele useqalile ukuzilungiselela.
Nami ngiyathatha amakhabothi kakhulu la ngasemalokishini. Bese ngiyakhona ukulungisa, ngilungise bese ngiyakuthengisa ke konke nje lesivalo ezama door frame ngiyenza njalo nje sengifunde kakhulu. Hayi angisalali ngendlala, thola ngamasenti nyana uziphilise ungadiphende ekusebenzeni.
Umnumzana Kolema Moyo odabuka ePlumtree eNyabane komqanjelo uthi vele liphutha elikhulu kakhulu ukuthi umuntu athembele ukuthini uzaqatshwa ukuze aphile.
Asike sifundeni nje ukuthi sibe nomsebenzi wezandla obalulekileyo, singasweli amaplans ukuziphilisa nomsebenzi uphele ucine lempilo yakho ungasakwazi ukuthi wenzani ngayo ngenxa yokuthi wena ubhekelela imali ephuma emlungwini. Siyaphila ngaphandle kokusebenza sihula. Ukubheka-bheka sicotha-cotha okunye okuyizinto sidobha-dobha ukuthi sikwazi ukuthi sikhavise kwezinye indawo.
Amankampani athengisa impahla abalisa i-Edgars asehlamemezela ukuthi kungenzeka ehluleke ukuvula indawo zokudlela lezokuhlala izethekeli lapho kusebenza khona abeZimbabwe abaningi. Akulaqiniso ukuthi sizavula sisebenze kuhle na njengoba leli gciwane lizabe lokhu lisilubhedu ngevikezayo. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo kukhanya bazaba lohlupho njengoba abantu sebesesaba ukuthenga ukudla okungavikelwanga. Iningi labasebenza ezindlini bebevele sebemisiwe ngesikhathi abantu bevalelwa ezindlini ngoba belungu besithi bayesaba ukuthi bazabathelela leli gciwane emijoveni abahamba ngayo. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo sezivamile ihlelo ezokuhlasela amafutha ikakhulu kwabesifazane ngesikhathi abantu belandela iziqondiso zikahulumende zokuthi behlale emakhaya njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Yinjathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilizwe leZimbabwe lithethe isinqumo esokuba abantu behlale ezindlini ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-corona lona eselisabalele umhlaba wonke jikelele. Ukuthathwa kwalesi sinqumo kudale ukuba kumiswe ezemidlalo kuvalwe njalo le ndawo ezokwakha lokwehlisa umzimba ama-gym. Lesi simo sesidale ukuba kube khona abantu asebeqale inhlelo zokwakha lokwehlisa umzimba besezindlini zabo abakubiza besithi lockdown exercise challenge. Umhlali wedolobha lakoBulawayo unkosikazi eManximalo uthi ukutshona ehlezi endlini sekumenze wathola isikhathi ukuba iqale uhlelo lokuba la yayizami ukwehlisa umzimba.
So bengihlala sithi ngizabuya exercise and lose the weight. Kodwa nxa ukuthi bengishona ngibhizi ngicene ngasabatholanga ithuba lokuthi ngijima. So i lockdown tegqasa ngazitshela ukuthi ngingahlala endlini ngenze ukuthenza bayisidudla kakhulu. So ngaqasa uexercise. Sengize ngaba labanye abangani bami esikhuluma kubo Facebook, WhatsApp labo abale exercises ezindlini zabo sesingakwanisa ukuthi sihlangane sibe one ndawo exercise. So
umfundisi Mosmoyo uthi isikhathi se-lockdown lithuba elokuba imuli ziqede isikhathi zindawonye okuyinto engasavamanga ngenxa yemisebenzi kanye lesikolo.
Isihlobo esithandekayo sisemakhaya lapho esivuka khona sihleli singenzi lutho. Isikhathi esilazo ukuthi stay home, be safe. That's the only medicine which we have been given. Ungavuka ekuseni, yenza okwenzayo, ube nesikhathi esihle sokuthandaza labantwana bakho, lihlale phansi makufanele likhuleke, likhuleke, makufanele lidlale, li-exercise, li-exercise. Isikhathi esihle lesi somndeni. Pray, libe nethemba.
Ohlala esigodlweni iHarare unkosazana Laxmi Peterson uthi kuqakathekile ukuba abantu bephatheke kunhlelo ezokwakha ukuqinisa lokwehlisa umzimba ngesikhathi bengavunyelwa ukuphuma ezindlini.
Due to health and safety concerns around the world, I'm here to encourage.
Ngenxa yokuthi umhlaba wonke ukhathazekile ngodaba lempilakahle lokukhuseleka kwabo, mina ngikhuthaza abantu ukuba baphatheke kunhlelo ezokwakha lokwehlisa imizimba njalo. Lokhu abantu bengakwenza loba okwemizuzu emihlanu nje kuphela ngesikhathi besaqala ukuze imizimba ingadelelwa imikhuhlane.
Izizalwane zeZimbabwe zilawe ukuba zihlale ezindlini zingaphumi kusukela mhla zingamajumi amathathu ngenyanga edlileyo kaMbimbitho kusiyafika mhla zilitshumi lathoba munemunye ngalinyanga kaMabasa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sihamba nomculi weZim Dancehall osacathulayo umjazo Fireman ephethe idlalaze lakhe lakuqala. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
True True Records Entertainment.
Umjazo fireman yinsizwa edabuka esikhalangeni ecula ikwele South Africa. Nansi izethula ngokugcweleyo.
Mina igama nguNjabulo Justice Moyo. Igama lomculo bangibiza ngamjazo, ndabuka esigabeni sakuhingwe ePlumtree eZimbabwe. Umculo wami udlala nesikhalanga ngenxa yokuthi bengifuna nami ukuthi ngiphakamise abakhalanga babe khona.
Uwe ipapo takadakwa takavufuka kulibuholo tibaka matumba galile kahingwe tichuluka makorokoro atamsikwa tibago sitolo kahingwe takaguluma isetinowe tinabo mtawini pagwizi takagufuka takaguluma noba wabantwana tibabata mugwizi chapa chaila chiti pele ewe mundala ngimdala chini pele ewe makakula muona.
Uqale nini ukuhlabela?
2015. So kusho ukuthi bengenza amasingle, bengakaze ngirelease i-album, bengenza amasingle tracks kuphela. Ngise ngayenza i-album last year, iyo leka 2019 eyaphuma esoko sendaba sithi badala kuhekho sentekweni.
Idlala teleli lilengoma eziyisishiyagalombili ezigoqela ethi kuhekho se. Bafundisi banasi January to December kanye lale ethi mandala yangu.
Baby girl ndiwe wandinoda andingafi futhi ndakusiya ndoda futhi ili nawe.
Akuphoselwa kugcina mjazo utsho lokuthi abangafuna ukuthenga idlalade lakho bangakuthola ngaphi njalo njani?
Inamba ngitholakala ku 0620189401 iWhatsApp, and then eyokufona 0633829229. Ku Facebook yatholakala mjazo Ntangiwe Hoba, ku Instagram mjazo, Twitter mjazo, usho ukuthi na ku YouTube mjazo, zonke izinto nje mjazo. Mangathi mjazo ngiyatholakala khona. Dobo Musale bakalanga bakanaka doboka kwazo Musale
uphuma ke enkundleni umjazo fireman ngani
tobatanga bose kasaba tabagahiwe uya ya ya bakalanga unilo veleni mane bakalanga unilo veleni mane ekutindimi kalanga wabona ngana sindano yenda nemashona bakalanga unilo veleni mane bakalanga unilo veleni mane.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Lamhlanje ubulawayo usungule uhlelo olulesihloko esithi AMPO bulawayo fighting COVID-19 esibhedlela se-Ekhuleni emizameni yokudinga imali lempahla engasetshenziswa ekulwiseni leli gciwane. Uhlelo Woza Friday namhlanje besihamba lomculi we-Zim Dancehall osacathulayo umjazi wafireman. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.